Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Isikhathi ngqe ku 7:30 olambulela kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 26 Mpalakazi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udubo lokuqonga kwenani labathengisa umhlabathi kahulumende lezitanda ukungekho emthethweni lubikwa lokhe lusiya phambili eHarare South. Izakhamizi zakobulawa zithi ikhisimusi ibiduma kakhulu ngenxa yokuthi bekungela mali. Kwezemidlalo sekuqalile ukukhankaselwa izikhundla kuqembu le-Highlanders njalo kulabambalwa asebephumele egcekeni ukuba bazangena kulolu khetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Obona ngezokukhankasela ibandla esigabeni seHarare eHarare kuzanu PF umnumzana Douglas Mahia ukhuthaza abomthetho ukuba benze uphenyo oluzosiza ukulungisisa udubo lokuqonga kwenani labathengisa umhlabathi kahulumende lezitanda eHarare South okungekho emthethweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Isicelo sikaMahia siza ngemva kokuba kube lokuphazamiseka komhlangano awungene labalandeli bebandla njengopolitical komza wabo ukubatholisa imfundiso ngokuqakatheka kokuyabhalisa ukuba lelungelo lokuvota phansi kwendlela yakulezi nsuku eye-Biometric Voter Registration BVR. UMahia uthi okwenzakale eHarare South kumvula amehlo ukuba isimo singesihle kwezokungathembeki i-corruption kulabantu abangafuni ukuba kulungisiswe lokhu ngoba bethola inzuzo enkulu ngakho.
And I'm calling upon the law enforcement agencies to try and sanitize Harare South
because the police ukuba ke bayilungisise lenkinga eHarare South ngoba abantu banye ve-G40 ebesilwisana nabo sebetholakala la kubantu kazana sobala ukuba bangeke bavumela ubaphazamisayo kumkhuba wabo wokuthengisa umhlabathi ngokungekho emthethweni ukuze bathole imali yokusebenzisa unhlelo zabo kwezombusazwe. Kumele baze abezomthetho bezokulungisisa lokho.
UMahia uthi kungesiqiniso okulotshwe ngabezindaba ukuba wasuka esengobelethe inyawo khona eHarare South ngemva kokuba amanye amalunga ebandla emsusela amanqe ngesikhathi yena lenye inkokheli yeHarare ebandleni ingene umhlangano wokufundisa uZulu phezu kokuqatheka kokuba abhalise ukuba lelungelo lokuvota ukuba limukisa ukuba bangaze bathenga loba ukuthengisa umhlabathi kahulumende ngoba kungekho emthethweni kanye lokubabonisa ukuba yikwephula umthetho ukuthenga loba ukuthengisa imali abayithi ngesiNgisi money laundering.
There are these things that we have been talking about all along, the question of land baron, the
question of corruption, ikhuluma ngazo ukufana nabathengisa umhlabathi kungelamvumo ukungathembeki kanye nokuthengiswa kwemali. Umsindo uvuke lapho sengikhuluma ngalezi zinto njengopolitical komiza weHarare province.
Uthi yena lenkokheli yezanu PF eHarare bazodinga indlela zokukhulumisana leziphathamandla zasesipholiseni phezu kwalolu daba oseluhluphile esigabeni seHarare South. UNkosazana Sichasisile Ndlovu, isiphathamandla enhlanganisweni ye-Community Youth Development Trust emela abontanga esigabeni seGwanda eMathebeleland South, uthi kuyamethusa lokho osekusenzakala ebandleni lezanu PF.
Iyethusa, iyenza umuntu ahlale umzimba uhlasimuka ngoba asikwazi ukuzenzakala ngoba singananzelela ukuthi kuqala kwake kwaba lenkulumo ethi bona ngeke besaluthe umuntu ongayanga empini.
Emazwini akhe awethule ngesikhathi ekhulumisana loZulu embikweni wakhe oqhakathekileyo phambilini kwekhefu lekhisimusi owe State of the Nation Address, umongameli Emmerson Mnangagwa utshengisa ukukhathazeka ngokuqonga kwenani labathengisa umhlaba kahulumende ngokungekho emthethweni ethi kumele kumiswe lokho ngokuphangisa. Umnangagwa uthembise uZulu ukuba uhulumende wakhe akasoze amelane lokungathembeki i-corruption. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo iPeople's Democratic Union iPDU umnumzana Christopher Bengwani Sibanda uthi akayingena kumanyano wamabandla kungaba ngoMDC Alliance loba iCoalition ngoba engakholwa kikho ibandla lakhe lizophatheka kukhetho lizimele. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Le inkulumo kaSibindi iveza ukuba sekulokuxokozela kumanyano wamabandla aphikisayo ngaphansi kweMDC Alliance. Sekuvela kuba kulokufuthelana ukuthile njalo sekungasacaci ukuthi kuzongenwa njani kukhetho lokwabelanwa kwezikhundla ezigabeni ezehlukeneyo. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba kunsukwana isanda kwedlula, uthe lokhu yisibonelo sobugwala, kungakho yena lebandla alikhokhelayo bengasoke baphatheka kumanyano yiloba yiwuphi.
Singahlala phansi sibe nenhlelo, indlelo zikaningi, ezinye zingaba ukubhala izincwadi kuma-organization aseduze lathi, ezinye zingaba ikwala indlela abenza ngayo izinto, lokunxusa abanye ukubana sibambe ndawonye abantu, kungasho amaphathi ngoba amaphathi iphathi njenganye ililungelo layo. Nje mina ngowami ungakabuzi angiyasilayo inhloso yokubambana labantu, akutho lutho. Ngokona bantu bebambana kuyafana na ngizakunikeza into enkomeni sibili. Ngokona bantu bebambana behlanganyela umuntu kuthi ayikuthelela, bethelela umuntu ngamagwala, abala macebo abala mandla. So that's what yikho kukutsho into kuyithoyo nje ngithi umthetho wethu wasitshintshi kuloyo mthetho.
Kunsukwana ezedlule bese kuphuma indaba ebezikhomba ukungezwani phakathi kwamabandla akumanyano we-MDC Alliance. Inkokheli sezingani zikhuluma okwehlukeneyo. USibindi athi yikho kanye akwalela ukungena kumanyano, uthi isiyehlule imanyano nxa kukhangelwa imbali yawo elizweni ingayindawo, njengoba vele kuyabe kungabantu abalemibono ehlukeneyo benganelisi ukuvumelana kulokho okumele kulandelwe.
Ngoba into esiphaya thina emkhubeni wethu nabantu balapha eZimbabwe sithanda ukudla, uzinto ukuze ukuthi kuyadliwa yini. Omgaba onkomo bonke odawe ngabakhona nje babesuka abayimpini beshiya abafazi bengathenganga lobisepa okuthiwa khona umuntu kuzinikela. Manje yona le ubuntu obana loba kukho sobaphela yinto esizama ukuthi nasiyifake ebantwini ukuthi khani nandibona abantu abazabusa idondolele mpondo nxa kungantshintshanga thina ubuntu bethu ngoba ukuthi umuntu isikhathi sonke uyabuza ukuthi mina ngilani khonapho ngiyathola something. Umuntu kumele usebenze, ungasebenza uhlelo oluhle yolu oluhuga imali. Ungaba uhlelo oluhle ususazi ukuthi imali yalandela, imali emile ilandela umuntu, akho umuntu alandela imali.
Uthi sesedlula isikhathi sokuba umuntu kube ngani uyathengwa ephiwa okuyingcosana ukuthi akhethe inkokheli, sekudinga imfundiso kuZulu azwisise ukuba kungani kuqakathekile ukuba aphatheke kundaba zokhetho njalo akhethe inkokheli uqobo, hathi ngoba ngeyebandla elithize. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 o'clock kusiya ngo 9 ntambama. Ku-Live Talk uhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection, lamuhla banxuswa abasakhulayo ukuthi bazoxoxa ngosuku lwekhisimusi, sikhangele ukuthi bayidlale njani ikhisimusi yalonyaka. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ande balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Esingakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Lamhlanje abantu bekwele Liberia bavotile ukhetho lokudinga umongameli. Zibikwa zindala zombili phakathi kwake waduma njengomdlali onohlonze emdlalweni wenguqu uGeorge Weah kanye lobekade engumsekeli kamongameli Ellen Johnson Sirleaf uJoseph Boakai. ELeCanada libika ukuba selixotshe ummeli weleVenezuela elizweni lelo liphindisela ukuxotshwa komunye wabameli balelo lizwe kweleVenezuela ngomgqibelo odluleyo esitheswa icala lokungahloniphi umongameli njalo ekhuluma kakubi ngalelo lizwe. Lanxa udubo lokusilela kwemali emabhanga liqhubekela phambili, amanye amadolobho abikwa solunganeno lemitshina yama-ATM isikhihliza imali. Kuthi isisindo semali yohlobo lwama-bond notes sibikwa laso sesithe xaxa kancane nxa imali le iqathaniswa ledola leMelika. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga uthi ukugcwala kwabantu abavela emazweni achiyeneyo kubangele ukuthi imali itholakale ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Akutsho ukuthi kungathi ukuthi sokusiba ngcono ngoba ama-queues emabhenki isuwabona nje ehamba. Lanxa nje ukubona nje edolobheni uyabona nje abantu bethatha nje imali zabo. Lanxa nje hamba nje mbhadalo emakhulu. Lokhu siyakubona ikakhulu engunanzelelayo. Iholiday yalonyaka ibe labantu abaningi abavela kwamanye amazwe. Engunanzelelayo kakhulu yikuthi kungabe kungene imali evela kwamanye amazwe ngabantu abavakatshayo. Ngoba kunanzelele nxa uthela iphepho endaweni eziningi uthola umuntu ebhadala ngama-user 800. Yusa into esingazake siyibone lokhu nje saqalisayo ukusebenza ngamabhoni. Lama ema-supermarket lapha ubona nje umuntu ethenga ngama-user uhlubonta umkhulu kayishuye weZimbabwe umuntu ovakatshileyo.
Ukwanda kwabantu abavela kwamanye amazwe kubikwa kubangele ukuthi isisindo sama-bond notes laso sikhuphuke, kutsho uMhlanga.
Njengoba ngisitsho nje ukuthi kubangelwa yikuthi akusabantu abaa imali kakhulu nje lapha abenzitsha khona osiphathelini. Bebekhala kakhulu labo osiphathelini bathi hhayi imali zehlile kakhulu, ikakhulu irandi. Irandi iba yehlile kakhulu okuthi kayisela nzuzo kubo siphosifana nje lama-bond note wona lakho.
Kodwa isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi udubo lokusilela kwemali lokhu luqhubekela phambili kungela sisombululo.
Udubo lokusilela kwemali luyaphambili, akuna ubungcono obukhona. Sasizwile thina kuthiwa sokungenekeyo okuthiwa ngugare lo izinto zizatshintsha, kodwa-ke ukuhlupheka kwabantu kuyaphambili. Imali kayitholakali, ikhona emtshineni ukuthi umuntu kuyathwawula imali ekhadini ebhenki kodwa-ke leyo mali ingathatheki. Ma usuyifuna sokumele uyethenga kulaba abagcina izimali uphinde ubhadalise, ugcina usiyithathe siyimali encane for izimota lamabhasi bayabe befuna ukuthi kubhadalwe nge-cash. Umumo mubi kakhulu, imali kayikho elizweni ikakhulu lapho emhlubulweni wakithi-ke emadebheleleni bobulawayo ngokunjalo.
UNdlovu uthi lanxa bekusiba ngcono kulalabo abanemali emafonini, udubo yikuthi ayisibo bonke abenza ibhizimusi abamukela imali nxa isefonini.
Akuphathisi ngoba umuntu ugcina esebenza ngamandla ukuthi ayethenga izinto angazifuniyo ukuthi athole i-change ye-$10. Futhi nge-EcoCash kulezinye izindawo lapho abangakakhulu ekugadeni lokuthengeni kwezinye izitolo. Kugcina-ke sokufosa abantu-ke ukuthi bahambe-ke bayetshintsha ebona laba ebhotswana yethenga insimbi zemota. Uthi utshintshe i-600 ebe ku-EcoCash waphiwa i-$375. Ngase kunanzelela ukuthi ihafu yemali yakhe yonke-ke ayiluzileyo. Kubuhlungu kakhulu-ke, kunzima-ke indawo eziningi kaziyamukeli, kazilama-swipe machine. azamukeli le eco cash kho emakhaya kuhambekanga kwabethanda ukuthi bahambe eleli khefu bele sihlobo labangane emakhaya kodwa ke ngohlupho lwemali nale kuhambeke emakhaya.
UNdlovu uthi abanye bebesuka baye phandle kwelizwe ukuyathenga impahla ngenxa yokusilela kwemali elizweni. Isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zeGwanda, umnumzana Bekezela Madumafuzwayo uthi eGwanda imali bitholakala ezitaladini hathi emabhanga ngekhefu lekhisimusi.
Ukukho kuhle kangako hayi abantu abazange abayithole sibibhenka bengela lutho ngitho ibhondi ngitho i-US dollar bekungela lutho but emgwaqweni ibitholatholakala isi-charger isidura especially babade befuna amarandi befuna ukuhamba abebadurela sibile okuzwayo emgwaqweni ibikhona but emabhenki hhayi bengatholakali.
Uhulumende uthi udubo lokusilela kwemali luza kuba nganeno kumalanga alandelayo ngemva kokuba ephiwe imali libhanga le-Afrexim Bank. Udaba olulandelayo luveza umbono kahulumende weleMelika.
Mhlaka 25 ngoMpalakazi bekunanzwa usuku lwekhisimusi olwaziwa ngamaKristu njengosuku oluqakatheke okumangalisayo. AmaKristu aluthakazelela usuku lolu njengoba uJesu Kristu wayeyinkosi yamakhosi engumsindisi njalo eyikukhanya komhlaba. Imuli kaJesu Kristu yayingeyabayanga. UJesu Kristu wazalelwa esibayeni ngesikhathi kulamakhaza amabi. Sokulesikhathi eside abantu abahlala emazweni entshonalanga bethakazelela okwenziwa nguJesu Kristu. Sokulesikhathi njalo bethakazelela lokhu okubizwa ngokuthi yi-winter solstice, lapho ukutshona kwelanga ngesiphangiphangi kubonakala ukuthi kuphehla isikhathi esilandelayo esizabe silokukhanya kwelanga okude lokuguquka komhlaba jikelele. Abantu kudala babethakazelela isikhathi sokuphuma kwelanga elithatha isikhathi eside ukuthi litshone. Kwakusenziwa amadili atshiyeneyo ukwamukela okwethulwe nguNkulunkulu. Konke lokhu kwakusenziwa njalo lokho kusenziwa ngesikhathi sokuzalwa kukaJesu Kristu. Amazwe atshiyeneyo alendlela ezitshiyeneyo zokuthakazelela ukuguquka komhlaba. Kwele China ukujabula lokhu kubizwa ngokuthi yiDongzheng. Kwele Iran kubizwa kuthiwa yiYalda. Kuthi-ke kwele Japan kubizwa ngokuthi yiToji. Umongameli Donald Trump uthi ukuthakazelela ikhefu lekhisimusi lakho konke lokhu kukhuthaza ukuthi abantu bathandane njalo babezazi ukuthi bangobani lokuthi banenzelele ukuthi ngabantwana bakaNkulunkulu. UTrump uthi ufisa ukuthi imuli zonke kweleMelika lemhlabeni wonke jikelele zibe lothando olumangalisayo ngesikhathi sekhefu lekhisimusi njalo konke lokhu kuqhubeke nsuku zonke.
Lapho ke belilalele udaba oluveza umbono kahulumende weleMelika. Ngemva kwekhisimusi kwandise ukulandela ubunzima obubhekane labazali lokuhlawulela indleko zesikolo zama-school fees. Abenhlanganiso enakekela ilungelo labantwana ikakhulu amantombazana eTag Life basungule uhlelo lokukhankasela ukuthi uhulumende avumele ukuthi abazali bengahlawuliswa indleko yama-school fees kumfundo eye-primary. Umqondisi wethali unkosazana Nyari Mashaya Mombe uxoxa loGeina Gumede oStudio 7 ngalolu daba.
I-Tag Life organization yamankazana incedisa amankazana ukuthi bebekwazi amalungelo njalo sisebenza labobhuti labobaba labomama lama-leaders wethu ukuthi labo bebekwazi ukuthi sakathekeleni ukusiza amankazana ukuthi bephumelele labo bebekwazi amalungelo wabo.
Nkosazana Mashaya Mombe, yiwapha amanyathelo eliwathathayo ukubona ukuthi uhlelo lwenu luyasebenza okokuthi abantwana abayinkazana bengahlukuluzwa?
Njengokutsho kwami ukuthi iTag Life isikhathi ukuthi sifundisa amankazana amalungelo wabo bekwazi yini kumele kuyenzakale ukuthi labo bephumelele babo benakekelwe. So siyenza ukuthi bona befunde amalungelo wabo, sisebenza labobaba labobhuti zabo mama ukuthi labo bachinchi indlela abaphatha ngayo amankazana khona beza respect amalungelo amankazana sikhona apho nje sikhuluma lapho ukuthi lapho sisebenza lama leaders wethu sikhuluma kanje sikalisi campaign esithi every child in school campaign basis ukuthi uhulumende enze ukuthi umntwana wonke eku-primary level engene esikolo njengoba i-constitution isika. So yizinye izinto esizenzayo ukuthi amalungelo amankazana lempilo zabosisi ziye phambili. Sikhangela ukuthi umthetho uthini la malungelo abosisi, umthetho uthini le mphumelelo yabo. Sibona ukuthi ama-leaders wethu ayenza ukuthi ayenza konke abakwazi ukuthi beyenze khona amalungelo amankazana azonakekelwa.
Ungathi lokho laqalisa inhlanganiso yenu, liyabona yini ukuthi sokulobungcono indlela ephethwe ngayo umntwana wenkazana?
Khonapho sithi kunzima ngoba izinto esisebenza ngazo awusoze ubambe ama-results namuhla. Kodwa esikwenzayo ukuthi sitshintshe i-culture. So ma ukhangelela ukuthi kutshintshe i-culture kuthatha isikhathi esithi ukuthi ubone ukuthi khathe sesitshintshile. So akusoze sithi njengethali siyenze lokho, kodwa sisebenza labanye, sisebenza thina size siqalise lakho umsebenzi lo kade lokhu uhambelela phambili sijoyina abanye. So kunzima ukuthi uthuthi siyenze lokhu phandle kokuthi lingasifanisi ukutshintsha umthetho njengento esiyenza sathetha ukuthi sisebenza le Ministry of Education siloba i-government ukuthi sitshintshe umthetho ehambise i-secular ezatshintsha ukuthi umntana wonke engene esikolo. So kukhona ezinye izinto esiyakhonisa ukuthi ayilokho sakutshintsha, kodwa ezinye obama amankazana usiyenza ukuthi sipushe ukuthi umthetho lawo usebenzela amankazana. So futhi sithi lokhu kunzima kunokuthi mathi fanisa ukutshintsha umthetho njengento esiyenzayo ngo-January 2016 lapho kwaba lo mthetho owatshintshayo wokuthi akusele lo mthwana kumele echajiswe engakabi lo mnyaka oyi-18. So kubona ngani izinto ezinjengalezo uyakwanisa ukukhangela emuva ukuthi hayi satshintsha lokho, kodwa kuyaba kungamanga lakho ukuthi sithi yithi esatshintshayo kumbeni i-organization le yayitshintshayo, ngoba yizinto ziyabe zisebenza ngabantu abaningi for iminyaka eminingi lize lifike lapho elithi hayi kutshintshile. So kukhona okutshintshayo, kodwa akuthathi mnyaka oyi-1, akuthathi kuthatha ama-years and years zisebenza zitshintshe izinto. And akuyenzi ukuthi i-organization eyi-1 ithi hayi itshintshe lokho, kwenza ukuthi the whole country i-women's movement zisebenza lonke labo ama-MP wethu abepusha izinto lezi ku-parliament lelizwe lonke phansi, you know, ukuthi nako kule mthetho ukuthi uhulumende layo uyabesebenzelana labanye njengama-conventions lawo ayenza ukuthi kube le mthetho egcina amankazana, egcina abantwana, egcina omama. So kuningi okwenzakalayo kunokuthi kube ne-change.
Ngamafitshane libe lohlelo kulezi nsuku eziphelileyo eliluqalisileyo, ungasitshela nje ukuthi uhlelo lwakhona lwalumayelana lani?
Mhlaka-14 December salonchi i-campaign ethiwa yi-Every Child in School. Every Child in School ukuthi sikhangele ukuthi sinabantwana abaningi abangahambi esikolo. Ma sikhangela i-primary bakhona abantwana abaningi abangahambi esikolo bengabantwana abancane, especially amankazana. So ethi sifuna ukuthi umthetho usebenzele amankazana. Kule constitution yethu i-section 75A itsho ukuthi umntwana wonke ongumntwana omncane eku-primary kumele ebe sesikolo. Uhulumende kumele ebhadale, ebone, enza konke ngamandla ake ukuthi umntwana wonke ehambe esikolo kube ngamahala esikolo kuyithina sithi ukuthi kukabe the Ministry of Education ebhale incwadi ihambe kubo school headmaster ibatshele ukuthi lingaphosi abantwana abangela abangakwanisi ukubhadala silabo abantwana esikolo ngoba babuza ukuthi bebhadale ndeni $15 whatever it is bazali imali andasifunda naleyo so sitho ukuthi isitho sitho ukuthi uhulumende engatsheli engabuza ma
Olo-ke ngunkosazana Nyari Mashayamombe umqondisi wenhlanganiso ebona ukulondolozwa kwelungelo labantwana ikakhulu amantombazana exoxa ecingweni loGaina Gumede oweStudio 7. Kwaze kulunge esidobela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebezikhokhela. Udubo lokuqonga kwenani labathengisa umhlabathi kahulumende lezitanda ungekho emthethweni lubikwa lokhe lusiya phambili eHarare South. Izakhamizi zakoBulawayo zithi iKhisimusi ibiduma kakhulu ngenxa yokusilela kwemali. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ngesikhathi sika 2:30 emini kusasa. Igama nguChris Gande lelaye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.